abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe ingani abantu abazahlala lo mnangakwa okhalela ukuthi uzahlala kule Botswana okwamalanga amabili. Badale ukumalisa abantu akade befuna ukubona umnangakwa umsusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhulula ngokuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela umnangakwa kunje kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli yinto esiyithakazelelayo kakhulu, kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo. Singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye basiyeli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sizabakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lomongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli wezimabhokolo eBotswana sithi kade kusiba lemihlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselelwa ukwethekelela kukamnangakwa. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa iningi kosomabhizinisi. Esinye isizalwane seZimbabwe umzana Stanley Ncube udubelwe isifiso sokuhlala lomnangakwa njalo ambuze imibuzo ephathene lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo owayekhokhelwa Mugabe. Umnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Khathesi usengu-president kuyeza kuleli lizwe laseBotswana ngumvulo. Besile mibuzo eminingi ebesifisa ukuyifaka kuye naye asiphendule sikhulumisane. Kodwa ngasibuza kwi-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazohlangana nabo-president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani ngoba ubekuza sihlangane sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya, njalo nasiphenduke ekhaya sikhangeleleni.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangakwa efisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuse abantu abaningi hathi ihlekana.
Umnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country, not ukuthi kube lama-selections wabantu ukuthi abazohlangana e-embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlangana lomnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho kwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi umbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe wegugurahundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili lapho azakhuluma ngedale lephalamende njalo ayithekelele inkampani elolonga amadayimani eye-Diamond Trading Company ese-Habron. Ngingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 zabo eGoli eBotswana.